thina sithi kumele kube lenguquko inxa kusiya kukhetho sikhangelela udaba lama-voters roll, sikhangelela i-voter registration labo-biometric voters roll. Ngakutsho ukuthi nxa sisithi khona no reforms no elections kakusayi ku-elections, siyakhankasa njengebandla le-MDC ukuthi iZANU-P F ifake leyo mpo ukwenzela ukuthi sithole olukhetho olungasozoluthandabuze nangubani uma esizwa impumela yakhona. Ngoba sonke siyazi ukuthi kathesi iZANU yenza ubuqili and indlela eyenza ngayo ubuqili isivezwe sobala. Singakhangela iveki kubomakarawu yama-by-elections la yendlela leyo, sokukhombisile ukuthi vele benzani. So thina njengebandla le-MDC sibhizi siyakhankasa ukuthi sithole ama-reforms ona lawo ukuthi silungiselele ukuthi siyezikhetho.
Asithi ama-reforms ona lawa kabanga khona akula kuguquka okukhona, lizenza njani?
Lowo mbuzo obuzayo ngicela ungibuze ngo-2018 kwaze sifika ku-2018 sasenza kuphendula khona. Ngoba thina we are prisoners of hope and if le qinisa lokuthi khona sizakhankasa kuzalunga. Ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-2008 sisiya kukhetho, saphuma kukhetho isikhetho sikhitha ikonoko ukuthi abantu babetshaywa, babebulawayo, bethunjwa singababoni. So ngicela ungibuze ngase sifika ku-2018.
Asikhangele wona amalungiselelo ahamba njani njengoba lisithi liyalungiselela ukhetho?
Amalungiselelo sivele ngethemba sokubona upresident wethu ubabusangirayi ubhodana ngeZimbabwe yonke, esazisa uZulu ukuthi utshone nxa esithi khona no reforms no elections, sokuthi abantu sihlangane njani senzeni. Into eqakathekileyo ukuthi uZulu kumele abone ukuthi laba abangarejistanga njengama-voters bahambe bayarejista njengama-voters, laba abaxotshwayo basaziswe ukwenzela ukuthi siyefikisa lolu daba ukuthi abantu bayaxotshwa abanye kabaxotshwa.